Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections baya bambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati hi opportunity yetu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe umuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pa esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana melabotshwe ababazali o anti konke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Amalunga edalele parliamente abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka 2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi elemelika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-Ambassador Thomas uthe usobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza elemelika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhulume emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipo Dendera, yena okudaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Rodrick Machekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. UKatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona lilithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi siza babanjani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama-defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona sakhula silazo thina kubo 1980, kubo 1997 izinto sezitshintsha. Lokhu zikhona eZimbabwe, abantu abala msebenzi, akula mali. So mina ngithi hayi bantu beZimbabwe asibambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya. Thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu, ngeyakho, ngeyami, kumele sisebenze njengabantu banye.
Ibandla leZANU PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo, ubona limanyana yini lisiba intonye kungakayiwa kukhetho?
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiya kuma elections baya bambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one. Singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwanisa ukuthi si contest ama elections lawa. Kule opportunity yokuthi singaya kuma elections singabantu one siyakwanisa ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe.
Luyeza usuku lukazibuse okhululekile uzibuse wabensundu ele independence. Nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyini ngathi sesikufezile sesikwachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo?
Mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni. Nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento 1 ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngapi. So mina i-independence sayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni. Singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba 1 indaba ekhona ukuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku office ngabantu beZimbabwe.
Kukhetho khona ubona kusenzakalani, iliphi bandla obona linqoba njalo, kuyini esingabona kusenzakala emveni kwalolu khetho?
Ngendaba ekhona eZimbabwe, ngendaba ekhona kuma controls akhona, lack of human rights, lack of respect for the law. Sebekhulume kaningi nxa ubala inews. Bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition.
Umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni we-Town Hall obuqoqwe i-Studio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka-2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe we-Studio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika. Lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa. Sokulesikhathi eside empela ngafika la. Ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko. Kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ithola democracy 20 years le dlulile. Ngibona yona inokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo. Ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho ukubathuthukisa. So nathi ngabe size izinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo. UJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho.
Ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusaza. Khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singaze sathu elakusasa ngoba sikwazi ukuthi liza ngani.
Bonke bobabili umwale lo Joe bayatsho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe. Bayatsho ukuthi isifiso sabo isokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove.
Ingcwethi kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo yalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso yeqhuba inhlelo zokucubungula ezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Pesai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo. Wengezelela isithi amabandla la alakho ukunqoba ibandla lezana PF kukhetho oluzayo.
Social service delivery yedu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi, uZulu engaya kukhetho ekhangela khonoko. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezana PF.
Omunye owenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mugabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikomenda. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
Umnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela kuzaveza ke ukungasuthiseki kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ningathi ke labazalwane lezi zukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela, ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibuse, ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebe ke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba uprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, umnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi, ngoba iyabonga usebenzisa uqili bayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esasiswele izinto esitolo.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obed Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abe-ZEC, nganxa sikhulumisana labe-SADC, abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho, thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU-PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yanele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abomanyano weSADC ngilamalunga edale lePhalamende leZimbabwe sebeqale uhlelo lokupota ngelizwe bedinga imbono kaZulu, ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kubika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili, iningi labo liyenda emadolobheni, kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifica minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akulamntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eSwimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands, namhla sikwabulawayo kusasa semapisa eMatsau. Kuleni group, sorry, ebhoda leMashonaland. Hayi abantu bathena asi alayinini umthetho lo ukuthena umuntu angangena umntwana angangena mina emacansini lokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ngani 18 years umthetho ufanele ube khona. Kodwa kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bayithatha lula.
USenator Jasmine Tofa usole kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echadisa umntwana melabotshwe. Abazali o anti gonke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Ke saba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende kwafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imathebelelento akayikhangelanga especially nxa sikhangele education. Ngohamba emakhaya u-class 7 vele usefundile, the next thing usetshona enkunini labafana akasaqhubekeli phambili usekhangelela ukuthi azale umntwana 102 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane.
Kulama institutions apromota isex avunyelwa yini futhi ikhangela kulabo lounge, ibi lounge iyathatha abantwana iya angwazi advertiser ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years iyaqhatha ama waitresses but isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebenzise ku sexual abuse ukubanika the ministers that have money ababuyela khona bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo umntwana ethole $10 ukuthi kuthole umntwana osaseyiveji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
KuLivetalk namhlanje sixoxa ngelanga likazibuse elinanzwa ngevikezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamchina zamabutho asekelwa yiMelika ziphambanise zahl ziphambanise zahlasela amasotsha alithumi ilathoba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe udaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala eFemine Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amajumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abatshiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akuqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo, kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya zisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lowayengumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika kunhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi elemelika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu lamajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika $386 million. Wele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhe kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike ele Yemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamajumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edale lephalamende. Unkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
Uzibuse lo esesilaye okwe-37 yezi akulanto esiyafezwayo kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangozisele endlini abantu bethu bahamba ezikolweni emayunivesithi bayefunda bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezibulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa, lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa. Sivulaya indlala sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma engena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sibuthela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele owakathesi sisikazana umkhonomi ufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe kodwa kuningi okusakutholayo abantwana abafundile njengoba nayo sisiwami uhonorable Khumalo ekhuluma izikolo zakhiwa okanti-ke njalo izibhedlela zakhiwa endaweni eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wakulutshwane kodwa sokukhona sokunengi, kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abantu yisikhiwa yi-blame game, sikhangele sibona kathi kuyini lokhu esesikulahlile, kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithe lanqoba, kumbe elikababa uChuma elezanu PF lanqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okakhathesi siphakathi kodubo olokuthi ibandla likababa uChuma alifuni ukuvumelana noZulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi uma sisiya kukhetho kungaze kwaba nokukhonona ukuthi kube nokuntshontsha okuthize. Engakubamba kathesi yindaba ye-PDR lapha ibandla likababuchuma seligijime seliyilo esifunukubamba udaba lwe-DVR. Sikhangele izeki umama Makarawu waphuma eyilitshe lerekeni esesithi yena kakafuni ukusebenza namanye amabandla aphikisayo, ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lwe-DVR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolwa esibhili abavile kilo obabuthuma lapha abahamba ekhethweni lisodwa. Ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu. Ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours. Ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu. Leyo yimvilo yisindabaphenduli. Akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds, okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuze. Yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013, khangelani ukuthi lizwe selininjani ngokuntshontsha abakwenze khona. Kambe shuwa lapha kasibulali izalwane zezimbabwe, sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuchuma kalisakhangeli ukuthi kanti uZulu uninjani, sebezikhangela bona bekhomba ngowaphakathi. So ukhetho lolo lubuyayo, thina njengebandla le-MDC singayanqoba. Asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho, ngoba kakusihambisi phambili. Ekisukufunayo ukuthi singanqoba, sifuna ukuguqula leli lizwe, abantu basebenze, izibhedlela zisebenze, amabhange abe nezimali, abantwana bahambe ezikolo kuna amabhuku khona, odokotela lamanesi babhadale, izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale, imigwaqo esibulala abantu ilungiswe. Kune ngendiza mthinda zethu ezimile mpo kumele zibathe ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu, ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kasibhadali. Into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uZimbabwe efuna uZulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe lanqoba njengezanu PF laqhubeka lisembusweni, sizabona liletha na imisebenzi engu 2 million elayithembisa uZulu kukhetho luka-2013 engasabanga khona? Sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele, ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kulithi kulaba abantu ababenamandla abaphandla abakwenza kube njalo, kodwa sesinemizamo le ndlela esiyibona abana, hhayi siza kukhangela ukuthi lokwana sibunqobe njani. Ngingawuthi into eyodwa, ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even nokade khulu udadewethu lapha okwemwenenzi okwenzakeleyo. Angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana nxa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota ngu-9000 akutshiwo ukuthi kona konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. I-ward 1 yona leyana ibile ama-polling stations ambalwa athize, yabona befika about 37 xa ngaphambanisi, ayiwo akhiphe amavota lawo angu-9000.
Ilunga lezanu PF mnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo, msekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kwanele okwalamhlanje, olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.